Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo omuhle siyahlangana kweza kusihlwa kumsakazo we Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kumfumfu 2024 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizokuthwa ukuthi ubabe kuba nge-president ambamba sathi ngo-7 okusenzeke sazosale sazikholwa ukuthi hayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Kuvaleliswe uMnumzana Chinga Dube kobulawayo, yena owalwa impi yenkululeko obhubhe ngeviki edluleyo. Imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqalile namuhla, inengi lisithi lifuna kuthuthukiswe ingatsha ezigoqela ezemfundo. Sokulomnyaka kuqhamuke impi phakathi kwele Israel le Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abaphathi ntambo bakahulumende labantu makhaza namuhla bavalelise uMnumzana Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, yena obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubaba uDube uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli yeMasoni Mnangagwa. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Bekunehlekana labantu namhla enkundleni imidlalo yeBaba Fans Stadium kunkonzo yokuvalelisa umuyi retired Colonel Chinga Dube obhubhe ngolwesine ngeviki ephelileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wamnikeza isicoco selizwe. Kukhangelelwe ukuthi uzancwadwa i-National Heroes Account lesithathu. Umndeni kamuyi uthe uDube wayefisa ukuyancwadwa i-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Umphathi ntambo kobulawayo unkosikazi Judy Ncube wabayesikhuluma esiqakathekileyo kule nkonzo ubonge bonke abaphathisa muyi engezwa kahle esithi kuqondile ukuba encwatshwa eHarare.
Umsebenzi owenziwe ngodokotela, omongikazi ne-support staff yonke.
Umndeni kamuyi lawo ubonge kakhulu okwenziwe unkulumende loZulu. Indodana kamuyi uVusa Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kazangathandabuze ubuqhawe bukayise.
Sizwe kuthiwa uthe ubabe kuba nge-president ambamba sathi ngo-7 okusenzeke sazosale sazikholwa ukuthi hayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Lokhu kugcizelwa nguSenator Molly Mpofu kobulawayo othe uDube wayeyindoda emadodeni.
Into enziwe umongameli wethu.
Izikhulumo eziningi bezibuka emsebenzi kamuyi zisithi ube ngumuntu obemele uZulu njalo wayethanda ukukhuluma iqiniso. Umalumakhe uKennedy Sigoba ngomunye wabo.
Ukuthi sifuze uNkulunkulu njengayo
iqiniso amtshela lona ngelokuthi wothukhethe umuntu ozamtshiyela.
Baningi abathakazelela okwenziwe ngumuyi uDube. Mnumzana Dold Mphazima Khumalo uncuma indlela elondoluza ngayo ezamasiko.
Ithanda le-development heritage njengesizwe esilahlekelwe library.
Umne wabo wenkosikazi kamuyi uDokotela Malvin Maphosa uthi uDube lanxawe kubandla leZANU-PF ubephila kuhle lakuba kumabandla aphikisayo.
Usisi uNomathemba kulosisi amlandelayo okuthiwa nguRosi othethwe nguSiphepha owaye ngumaqhuzu weMDC. Ubaba uChinga engumaqhuzu weZANU. IMDC leZANU zazingabonabonani uChinga lobaba uSiphepha ngitsholela ngelilodwa abake balwa phambi kwakoMaphosa kumbe behlangana eHarare.
wayekubandlala MDC umnumzana Semsiphepha Nkomo uyawufakaza lokho
lasikhuluma sibili kwesikhathi la ya criticize ngapha ngakithi lami ngim criticize ngakibo
umzimba kamuye uzalaliswa endlini yakhe eKhilani kobulawa yohanishwe enkambeni ebutholelwe elini parathi kusasa ekuseni ungakayi Harare lapho uzalala endlini yakhe eRua kodwa ngolesithathu engcwatshwa iNational Heroes Acre ngimele Studio 7 kobulawa yo igama lami Ezra Jesus Christ.
Imihlangano yokuthapa imibono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo. Iqalisile namuhla inengi lisithi lifuna kuthuthukizwe ingatsha ezigoqela ezemfundo lezempilakahle. Imihlangano le ibikhokhelwa ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali. Njalo ikhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-12 ngomgqibelo ozayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lunga lekomiti le umnumzana Prince Dube, omela intumbane njube edale lephalamende obekuqula elibhotabhote emathebelele North namuhla.
Iphakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye the constitution yeZimbabwe usection 141 oyiyo ethi khona khona nxa uminista wezemali ezaphawula ibudget yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu azuze umbono wama-citizens eZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise okufanda ama-public service angayithola ngaphi kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje ke ekuseni siqalisile besiseninga endaweni okuthiwa yisinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sile abantu bapha imbono emihle kakhulu lokuthi kanti vele bona behlezi edinga ngale kuyini yako bona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyo yenziwa njalo. Sasuka lapho kathesi ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu.
Lisuka lapha liyangaphi kusasa la kwamanye amalanga alandelayo?
Yebo, kusasa siza kuya eMangwe boTshitshi ntambama sesiza kuzwa ke ama-submissions abe evela abantu ngelesa through the radio then ngolwesithathu siyabe sisenzini yakobulawayo eSelborn Hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesiya elokishini lelobhengula siyabe sesilelobhengula wall ngesikhathi sika-2:00 kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kudlalo futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesithetha sisegwanda ekuseni.
Abantu baluzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho ebhinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube lomunye okhuluma ngolimi lwayo?
Sivele sihlambe siqubene bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bengamalunga edalekele ephalamende batho ukuthi bona bakhululekile ukuya edinga abantu kakhulukazi abavela emathebeleni notshore bevele singamalunga edale ephalamende silabo abaphathi abahlonipheki abakhuluma ulimi lwedinga kube kanti vele bona abantu kwedinga bayahlanganisa isindebele bayahlanganisa isitsonga so bevele kukhululekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusekayo ngendlela ababuthe ngayo imbono yabo bekukuhle kakhulu very wonderful.
Umnumzana Prince Dube umela intumbane njube edale lephalamende njalo ulilunga lekomiti yebudget Finance and Investment Promotion kuleyo nkundla obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseJotsholo. Abachayeli bezimota ezithwala uZulu phansi kwenkampani yeBolt kwele South Africa okugoqela labeZimbabwe bakhala ngokungavikelwa inkampani le kulandela ukubulawa ngokudutshulwa komunye wabo ngabantu abangena emoteni yakhe bezenza abafuna ukuhanjiswa kwenye indawo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bajensele abachayeli abaningi ngolwesihlanu emahofisini enkampani le eRandberg eJohannesburg ngemva kokubulawa komchayeli weZimbabwe unguQoko Gaza. Abachayeli laba bathwala abantu ngemota zabo besebenzisa inkundla yezokuxhumana enkampani yeBolt bathi sekubulewa abachayeli abaningi kakhulu, abanye betshiywa belimele okwempilo yabo yonke, kanti abanye njalo sebethathelwe imota zabo ngenxa yokwehluleka kwale nkampani ukubavikela. Emfanekisweni kamabonakude egcwele bulenjini be-intanethi kubonakala abantu ababili bebamba uGaza inkunzi ngemva kokuzenza abafuna ukulayitshwa. Qede lapho abantu laba basuka emoteni kaGaza bese kubonakala yena esephuma angathi uyabalandela. Kulapho-ke omunye wabo omthululela inhlamvu okuyikho okuthethe impilo yakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-e-hailing partners council umnumzana Melithemba Mnguni uthi bahlangana lalezi zehlakalo mihla ngemihla.
Leli viki nje lodwa ashone ngalo wevet abanye driver abawu-4 abashonile ngendlela efanayo bedutshulo.
Umchayeli wesifazana unkosazana Phumla Faye uthi lingozi iphinde kabili kubomama abenza lomsebenzi.
IBolt is protect isenze la priority. The priority yabo ama customer which is abantu laba basibulalayo.
Omunye umchayeli umnumzana Shane Dube uthi uBolt akufuna kibo imali yabo kuphela.
Njengoba manje sesifelwe ngumfowethu nanga uGaza la ulele la. Why uBolt engasicompensate? Udutshulwe ngumuntu obe requeste uBolt. And uBolt mayefaka ama trip wakhe ingena iyathi ukuthi unsafe area. But why ngendlela aba strict ngakhona kithi? Engabi strict ema clientini wakhe.
Umnumzana Mkhululi Dube laye ongumchayeli uthi iBolt ilomlando wokubavikela.
The way a strict ngakhona kithi ama drivers, uBolt akabe strict nakulabo abagibeli bakhona ke. Mhlawumbe ngaleyo ndlela songabangcono ke nama price konke abafoti ngabe khuluma kanjalo konke lokho. Into ezibalekileyo.
Umchayeli okhethe kwaziwa ngokuthi Muzweli Banzi uthi sikhona isisombululo sale ingxaki.
uBolt imali esimenzela yona iningi kakhulu. Imoto nemoto efakwa kaBolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe amakhamera. Benze isystem lapho icustomer izokwazi ukuthi isverify mayingena ukuthi uye lo muntu lo.
Inkampani yeBolt yona ithembisile ukuthi izaphendula izikhalazo zabachayeli laba kungakapheli insuku ezisikhombisa. Uhulumende weSouth Africa uphakathi wokubumba umthetho ozalawula ukusebenza kwamankampani afana lawo eBolt ngendlela ezavikela amalungelo abachayeli laba. Usenjalo umzimba kaGaza uhle wathwalelwa eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona enyathi. Uchiye ingane eyodwa nomkakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu kwele Mozambique abathi bafuna kubuse elinye ibandla athi ele Frelimo lona eselibuse phose okweminyaka engamachumi amahlanu 49 years. Kulabanye njalo abathi kumele leli bandla liqhubeke lisembusweni ngoba lithakazelelwa nguZulu. Bakhulume lokhu ngesikhathi ele Mozambique lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bona babika ukuba kulezulu elikhulu elesikhukhula uHurricane Milton okukhangelelwe ukuba liza kuna esabeleni seFlorida khonapha eMelika kulandela ukuna kwelifanayo kuleyo ndawo kunsukwana ezedluleyo elibulale abantu abedlula ikhulu ezabelweni ezithiyeneyo njalo ladala umonakalo omkhulu. Iziphathamandla zesabelo seFlorida seziqalisile ukususa abantu endaweni okuza kuna khona leli zulu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden namuhla ukhulumisane losowabo wakwele Israel uMnumzana Isaac Herzog mayelana ngempi yase-Israel leHamas ngesikhathi kusanela umnyaka iqembu leHamas lihlasele kwele Israel labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okugoqela izizalwane zaseMelika eziphezu kwamachumi amane 46. IHamas yona okuthiwa yiMelika liqembu lezidlova ama-terrorists yahlasela ele-Israel ngosuku lwanamhlanje nyakenye mhlaka 7 ngomfumfu okwabangela ukuqala kwempi phakathi kwe-Israel laleli qembu elokhe iqhubeka. UBiden utshele uHerzog ukuba iMelika izaqhubeka isima lelizwe lakhe lize linqobe izitha zalo. Wathi njalo ulusizi kakhulu ngokubulawa kwabantu base-Israel iHamas. UBiden uphinde waveza ukukhathazeka ngokufa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Palestine eGaza lapho i-Israel ehlasela khona ngamandla ilwisana leHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
I-Israel yahlaselwa iHamas, leyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana, labagulayo ezibhedlela. Bahlaselwa ngelokuthi thiyona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel bacashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC, ikhothe enkulu yomhlaba, yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayeke ukubulala abantu isithi dinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale indima bani ekuqedeni limpi ngoba sesike sabona ikhuza ele Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu njalo ayisoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlayana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaya izibhedlela, itshaya izikolo, ize itshaye nalapho okufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ema-kindergarten. Khonokho mbone ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngike imelane nakho. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitiki zizibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokhu ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president labantu bayaphesaba ukuthi bangaphikisana le-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa le-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivelisi silwa le-Iran, silwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyimpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu ke kume ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon, phela kwezinye indawo bencedisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi iqinise ithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwa yimithetho yemhlabeni.
Umnumzana Nkululeko Spanda yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe laye eseHarare. Kwezempilakahle namuhla sihlolisisa umkhuhlane we-hepatitis B olakho ukwenza umuntu abe lesifo semvukuzane yesibindi. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele eyezempilakahle e-World Health Organization ithi umkhuhlane we-hepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lomkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. KweZimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. UDokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa legciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze azizwa diniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokhu kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhitshwa kuhle esibindini.
Udube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungasheyi into ezishapu khonokho bese kutsho ukuthi ezinjengamanariti, uma usiyafaka i-tattoo, make sure ukuthi yinariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sidivele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alunganga.
Unkosikazi Methembe Chuma, umhlali wakubulawayo owake wondla isihlobo esile-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye lokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelelwe ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamametheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lomuntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi, i-1.2 million, babulawa i-hepatitis B. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi sebamukele ukufakwa kwelitshe lesikhumbuzo elakhelwe owayeyinduna yenkulu uGampu Sithole wakuqala. Bathi kubalulekile ukuba kukhunjulwe abasungula isizwe samaNdebele ngalindlela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekugcwele abantu esigabeni sakoGampu eMangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likaGampu wakuqala olweyisemkhulu uMagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi uMzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikaMthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leNkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe uMaqhekeni Sithole. Abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe samaNdebele. Ilitshe leli livulwe yinduna uAshel Gampu IV isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo. Induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo.
Abanye abantu abangafuni ukuthi isimeke ikhono kwesizwe.
Induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngemfanelo.
Isizwe lesizwe sinamasiko aso. Masihamba siphila kuqakathele kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singomani.
Bekulenkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane, uMathema, uDakamela, uMafala, uBidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo. Induna uMbusi Bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu.
Nginje nginguChief Dakamela enje nguChief Gam akusithi esakhethwayo ukuthi sibe zinduna namhlanje, kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe, ababetshengisa ubuntu, batshengisa ukuthi balamandla lobuciko bokuthi bekhokhele.
Abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo. Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu. Ubekhona njalo lomele iMangwe edale lePhalamende uMnumzana Dingi Muziphuthi, yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikaMthwakazi njengalokhu okwakusenziwa ngabamhlophe. Kukanti lomdeni wakoGampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo uNkosikazi Shila Sithole. Isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le.
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula.
Kubikwa ukuthi induna uGampu yayilamakhosikazi alichumi lambili, abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawa wakhe wenkosi uLobengula. Ngimele iStudio 7 iseMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leHighlanders bathi baqoqe phose inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika emcimbini abawenze izolo eHighlanders Clubhouse kobulawayo. Benze lumcimbi kulandela ukuhlawuliswa kweqembu leli inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, inhlanganiso yenguqu iCastle Premier Soccer League, kulandela ukukhalala umdlalo owawuphakathi kwalo lelesimba bhora kunkezo yeChibuku Cup kumaviki amabili edluleyo. Abaqoqe umcimbi lo babonge kakhulu okwenziwe ngabalandeli beHighlanders besithi imali le izanikwa iziphathamandla zaleli qembu. Hayike, sesifike emaphethelweni izihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.